ngithemba inkulumo kaThina Masa le abantu bayinanzelela ukuthi uThina Masa into asezama ukuyenza sokuyindlela yokumanage i-crisis abavele kade sebelayo, ngoba ilokhu iqhubeka ikhona lanxa nje bona sebezibambe ngasesidukwini. Kodwa iqiniso likhona ukuthi uhlupho lwabo lwe-succession uzani lokhe lukhona. So abazama ukwenza lapha futhi ukuthi ngesilungu singathi is to extend i-olive branch to laba abantu kade becathangela ukuthi ngabaka Mjuru, ukuthi nxa befuna bangasondela kukhulunyiswane bamukeleke ibandla liye phambili, kodwa kumele bakwamukele ukuthi bona sebenqotshiwe.
Sokuyikuphela kokulwisana kubandla leZANU-PF yini lokho mhlanga?
Hayi, sikokuphela kokulwisana kwabantu kubandla leZANU-PF. Okwenzakalayo nje ngoThina Masa bazama ukusitshengisela ukuthi bazibambe ngasesidukwini, njalo okwamanje yibona asebelawula okwenzakalayo. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi kuseselohambo uma ngusesemuti abasazawuhamba, ngoba afika bekwazi ukuthi bazibambe ngokungakanani ngasesidukwini uma nxa umgabe engathi kusasa avuke ethonile. Bangaqhubeka yini benawo lawo mali ukuthi baqhubeke ngendlela kade besenza ngayo khathesi?
Sike sabona njalo uMongameli Mgabe sithi yena ufuna ukubona ukuba nanguphi umahluli ozahlala phansi ahluze udaba lombango weZANU-PF olukhwezwe edale ngomntasa logumbo. Ayisikho kwethusela imithethwandaba yini lokho?
Ngezinye indlela ungakubona phose ukuthi kwehlule kwethusela, kodwa iqiniso elikhona ukuthi into azama ukuyitsho lapha nxa ngithi ngiyakuzwisisa ukuthi uMgabe uzama ukuthi athi izinto ezenzakala kuZANU maziyekwe zibe njengama-internal matters aweZANU, ukwenzela ukuthi abe nendlela yokuthi athi deal with abantu abanjabomdasa, ngoba iqiniso elikhona siyakubona ukuthi uMgabe ukhanya uzontile ngento eyenziwa ngumdasa logumbo. So laphana uma ekhuluma kulokwethusela akwenzileyo of course, but at the same time uzama ukuthi acokisise ukuthi le nto yenzakala kuZANU internal matter yeZANU, kayiyekwe i-internal matter yeZANU. But angiboni ukuthi ilanxa yekutsho njalo ukutsho ngaliphi, ngoba iqiniso elikhona ukuthi balemvumo phela lamalungelo ukuthi labo bahambe bayihonone emakhodi, njalo emakhodi abanikelelwe lelo lungelo ukuthi abazwe laba bantu.